Lokho ngokwesibili umnumzana Robert Mugabe esehluleka ukubuya ukuzophendula imibuzo emayelana nokunyamalala kwemali eyaphuma ekuthengiseni kwamadayimana efika amabhiliyoni alitshumi lanhlanu amadola 15 billion edale lephalamende. Emele ikomiti ephalamende ehlaziya ngalolu daba, umnumzana Themba Mlisa uthe babize umgadli okusemthethweni. Khathesi sebezamnika ithuba lokugcina andubana bamthumele amasamanisi.
Sivumelane sonke ukuthi simbhalele incwadi simazisa ukuthi sifuna ukumbona mhlaka 11 June ngo-2 emini. Kuncwadi le sizamtshela ukuthi lokhu sikwenza ngamandla athi. Engehluleka ukubuya sizambophisa, asonto esiyifisayo njalo sifuna lokhu kungenzeka. Njengomuntu owayengumongameli welizwe leli, ungumuntu ohloniphekayo njalo sithi ukuthi simhloniphe besicela ahloniphe imithetho yelizwe leli. Yajeziswa, sifuna ukumuzwa ukuphela njalo siyamhlonipha.
Osakhulayo unkosikazi Nomathemba Nyoni uthe kusobala ukuthi umgadli kasoze aligxobe ephalamende okutshengisa ukuthi inhlangothi zomthetho zikahulumende azilamandla.
Ngokubona kwami ke kusegcekeni ukuthi uRobert Mugabe kasoze ahambe ephalamenti njengokuthi kade biziwe ukuthi abe khona, njalo ukungabi khona kwakhe ukuthi kuphela ukuthi iphalamenti kayilawo amandla okuthi ifake izahlulelo njalo i-ethe against umuntu onjalo, ngoba nanku khathesi into yomuntu besingathi wayeke waba ngu-president njalo besingabe sikhangelela ukuthi ahloniphe imithetho yelizwe. Akakwenzi lokho, uyenza okungakhangelelekanga ukuthi akwenze.
Enye ingcitshi yezombusazwe umnumzana Chenetani Ntungagwa uthe omliswa yibo abalenkinga ngoba abazi ukuthi bazakwenzani nxa umgadli engaqhubeka esala ukubuya.
Ukubona kwami ma engabuyanga okwakuqala akula themba ukuthi uzabuya okwesibili. Bona kumele bekhulume ngemthetho owephalamenti, ngenomthetho wephalamenti ye-portfolio committee, ukuthi umuntu ongabuyanga uyenziwani. Okwakathesi ukubona kwami bona yibo abalenkinga, kukhanya kabakwazi ukuthi bazakwenzani ma engabuyanga. Yikho ukubona kwami lapho esikhona. Kwakuba lehungahungela ukuthi bazamlanda emzini wakhe lapho ahlala khona. Angikwazi ukuthi kwasuka kwaphetha ngani. Bona kumele becace izijeziswa, ongabuyanga uzayenziwa lokhu lalokhu lalokhu. Abakakhulumi lutho.
Umgadli kakakhulumi ngokungabuyi kwakhe, njalo akaziwa ukuthi ucabangani ngalolu daba. Ukweyiswa kwedale lephalamende namandla alo abonakala kuphela kujeziswa owayelunga ledale lephalamende engowebandla eliphikisayo le-MDC umnumzana Roy Bennett owacina egwetshwa ngocuku evalelwa entolongweni ngomnyaka ka-2009. Ngaphandle kodaba lukaBennett akuzange kubonakale ukusebenza kwamandla aleli dale. Ngakho-ke umuntu wonke ubheke ngeliso lokhozi ukuthi bazakwenzani omlisa nekomiti yakhe umgadli angaqhubeka egcinisa ikhanda engezifakaza. Ngimele isithuthu sendlini seHarare, nguGibson Bhede.